isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlazi mashumi amabili lambili kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
siyajabulisa ukuthi okwamanje labo sebekubonile esasikutsho ukuthi uhulumende okhona akalamehluko lohulumende kamgabe.
Uhulumende weZimbabwe uchothozwa nguhulumende weMelika kanye lenhlanganiswe International Labour Organization ngokuqhubeka esephula amalungelo ezisebenzi.
Ngaphandle kokuthi mhlawumbe athembise imali kulezi zisebenzi zakhe, athi imali engaka, yikho kungavimbela ukuthi batoyitoye. Kodwa laba abanye-ke abangaholiswa nguhulumende, ababulala ibhodi, ababulala ukuthwala nzima i-transport lokudla.
Ziya zisanda izisebenzi zikahulumende ezithi zizakhalala umsebenzi phezu kweholo ngeviki ezayo. Obe ngumeli wemangwe edalela ephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana obedingwa Mkuni ungcwatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elamelika selichotoze uhulumende weZimbabwe ngokuqhubeka ehlukuluza inkokheli yezisebenzi njalo linsolo igcizelelwe inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization i-ILO emhlanganweni wayo omkhulu ophele namuhla eGeneva. Embikweni obuqondane lokufikisa kwenhlanganiso ye-ILO iminyaka elikhulu yasungulwayo, uMabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo uthe eleMelika likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluzwa kwenkokheli yezisebenzi nguhulumende weZANU-PF esebenzisa amasotsha lamapholisa. Umbiko kaPompeo lo uza ngesikhathi umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Atus, umnumzana uBert Masaraure evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa izolo. UMasaraure wetheswa icala lokwehluleka ukuhlonipha imigoqo ayifakelwa inkantolo kolunye udaba olulogelu phambi kwenkundla. Umiso yomthethwandaba namuhla udaba lwakhe lwadluliselwa phambili ngoba amaphepha akhe abikwa ebengabonakali. UMasaraure uzaqhubeka esesitokisini njalo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo. Udaba lokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa luhlafunwe kabanzi emhlanganweni we-ILO eGeneva kwele Switzerland. Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezigoqela zikahulumende weZimbabwe kanye lenhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Uhulumende weZimbabwe usoliwe kulomhlangano ngemva kokwalela inhlanganiso ye-ILO ukuthi ithumele iqula layo ukuyahlaziya indaba zamalungelo ezisebenzi eZimbabwe. Sixoxele omunye wabaphatheke emhlanganweni lo njalo engunobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi eMelika phezu kokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi.
Ngemva kobudlwangudlwangu obenzakalayo obagenqula-ke umbuso kamgabe kulandela ama-election angazange enziwe ngendlela enhle, sibone abangaphandle kwamazwe bengani nje bayavumelana lo hulumende okhona. Sabacebisa ukuthi akutshintshanga lutho phakathi kwelizwe. kuyasijabulisa ukuthi okwamanje labo sebekubonile esasikutsho ukuthi uhulumende okhona akala mehluko lo hulumende kamgabe nxa sokufika kundaba zokubamba laba abakhokhela inhlanganiso ezinjenge zama trade unions kumbe ezinye nje inhlanganiso ezingasebenzile uhulumende. Bevele sibatshela sibachasisela ukuthi siphakathi kwenkinga nxa sebekubonile labo njengoba abantu nje babotshwa suku zonke. Sibone abantu bebulawa ngemva kwama-election, sibone inkokheli ze-ZCTU zibotshwa ngo-October umnyaka odlulileyo, sabona abantu bebulawa ngo-January. Kusobala ke ukuthi ke nguhulumende ongananziyo ilungelo labantu.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezisebenzi zeZimbabwe lokungalandelwa kwemithetho ephathelane lezisebenzi nguhulumende weZimbabwe luphathwe njani khona ngapho eGeneva?
IZimbabwe ke ngelinye lamazwe amiswe phambi kweCommission of Application of Standards, singathi iCommittee ekhangela amazwe angananzi ilungelo lezisebenzi. Itholakale ke iZimbabwe kuyikuthi iyehlulekile ke ukunanza ama conventions eyawavumayo, yawasayinela, yathi izawalandela. Ama conventions avumela ke izisebenzi ukuthi zibuthane, zenza ama processions, zenza ama petitions. Njalo uhulumende weZimbabwe ke wayethembisile iminyaka edlulileyo ukuthi uza guqula ke imithetho enjengaboPhosa, uza reforma ke kumbe guqule imithetho enjengama Labor Act, eleminye nje imithetho ebamba uzulu nzima. Kwabonakala ke ukuthi iminyaka sidlule abamunengi ke uhulumende weZimbabwe engakwenzanga lokho. So i-committee ke yasithi iZimbabwe kayivume phela ukuthi kuthunyelwe i-high level mission ibuye izokhangela ukuthi ukuyini okungabe kuhlupha ukuba iZimbabwe ingalandeli phela imithetho. Okusimangalisileyo ukuthi nje iZimbabwe iyalile phambi komhlaba ithi kayivumeli ukuthi kube le mission engabuya eZimbabwe. Kuyayangisa kwabaningi ukuthi ilizwe lilale ukuncediswa. Lifihlani nxa iZimbabwe isithi iyenza izinto ngomthetho ngendlela ebukekayo, iyesabane ukuthi kube le mishini ke engavakatshela eZimbabwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU sixoxela eseGeneva kwele Switzerland. Ziyazisanda izisebenzi zikahulumende lezenhlangothi ezizimeleyo ezithi zizakhalala umsebenzi kuqala nje ngomvulo, zikhonana ngeholo ezithi kalisenelisi ukuziphilisa ngenxa yokudilika komnotho okuqhubekayo. Zithi njalo kumele zihlawulwe ngedola leMelika. Izisebenzi lezi zigoqela odokotela, abongi, ababalisi kanye labasebenza emabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency lokho imali yeZimbabwe lesithi RTGS dollar. Ngendlela ephelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini, ayisathengi lutho, yikho phela kusiya izinto zikhwela zikhwela zisiya phezulu. Okwesibili, kuyashoda i-foreign currency eyiyo edingakalayo ukuthi amabhizinisi balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke. Okwesithathu, uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo iindleko zakhe. Lokho emkhulu kakhulu uhulumende, imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona le. Okwesine, i-corruption. Kube sokusithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithetho yasihlonishwa ukuthi njalo lamalungelo abantu la labo abalethe imali azahlonishwa. Ngazo nalezo zinto zingalungiswanga, hhayi akuzukuya ndawo kuzaphelela emoyeni, kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa. Ukukhulumisana labanye kulungiswe kuyeneliseka, ukulwa lobugebengu kuyeneliseka, ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka. Akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlutshwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke.
Akhona yini amasalamusi angenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhalala umsebenzi lokho okuzayo?
Akula manyathelo angathatha angavimbela lokho. Nxa kungenzekanga kuleli viki elizayo kuzakwenzeka kwelinye elilandelayo, kwelinye elilandelayo, ngokuba isimo siya sisiba sibi kakhulu ukuthi akulandlela yokuthi abantu beZimbabwe bangokuvuma khona lokho. Laye uhulumende ngilethemba uyamangala ukuthi kungani abantu belokhu besiya emsebenzini, kungani abantu belokhu bengakhalali imisebenzi, kungani abantu bengagcwalanga imigwaqo kumbe bengahlalanga ekhaya. Uyamangala ukuthi kanti benze njani kukhona lokho. Akumangaliseke uhulumende nxa ngabe abantu sebesibona siyakhalala imisebenzi asisayo, ngokuba vele kulindele khona lokho. Angiboni ukuthi ulento angayenza phakathi kwalamalanga kusiyafika kuleli yaviki, ngaphandle kokuthi mhlawumbe athembise imali kulezi zisebenzi zakhe athi imali engaka, yikho kungavimbela ukuthi batoyitoye. Kodwa laba abanye-ke abangaholiswa nguhulumende, ababulaya ibhondi, ababulaya ukuthwala nzima i-transport lokudla, bazakhalala imisebenzi. Ngakho-ke ngangiboni ukuthi uhulumende angakuvimbela lokhu, isikhathi sakhona siyaphela kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi, eNational Consumer Rights Association. Obe ngumeli wemangwe edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana obe Dingwa Mguni, yena obhubhe ngemva kokukhwehlela kabuhlungu eseparlamente ngolwesibili, ubekiwe emzini wakhe eMacingwane ePlumtree namuhla. Umguni ubikwa ebelomkhuhlane wechukela njalo ugijinyiselwe esibhedlela eHarare ngolwesibili ekhwehlela kakubi wahle watshona. Umguni utshiye abantwana abathathu lonkosikazi. Umguni uchazwe ngabantu abanengi abagoqela abeMDC njengomuntu obezithobile engelabandlululo. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphepheli ele World Refugees Day kuliviki ele South Africa libhekane lomthwalo wabedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye abaphikisana lokulahlwa kwezicelo zabo zokuphephela kulelo lizwe. Iningi labo lingabeZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Ekhuluma ngesimo seziphephelo kuphelele komnyaka odluleyo ka-2018, wasaphethe isikhundla somqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Thulani Mavuso uthe lolu gatsha luthole izicelo zokuphephela eziningi kakhulu kulalokhu obekhangelelwe. Kuleli nane abedlula isilinganiso songamachumi ayisiyagalolunye ekhulwini 90% bayincitshwa imvumo yokuphephela. Yibo labo asebefike izinkulungwane ezilikhulu lengxenye bephikisana lokuncitshwa kwabo imvumo yokuphephela.
The problems that happen that particularly in the region and obvious beyond the SADC region, there's been obvious
uhlupho lwezokuphephela kuleli lubangelwa yikuthi kulabantu abavela ndawo zonke abafika la bezodinga amadlelo aluhlaza, bese becabanga ukwenza lokhu ngokuzithi bayiziphepheli ukuze bathole incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
Umavuso uthi umsebenzi ubadalela indleko enkulu kakhulu. Lolu gatsha seluze lwacela abohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations Human Rights Council ukuthi bancedise ukuqeda umsebenzi wokukhangela izicelo lezi. Ngomnyaka ka-2008 bebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili abebedinga ukuphephela kwela South Africa. inengi labo ongabe Zimbabwe ababebalekele udlakela lwezombusazwe ngomnyaka ophelileyo bebedlula inkulungwane ezingamachumi amabili abafike bevele emazweni atshiyeneyo ezwekazi le-Afrika. Kodwa ke siphathamandla sebandla le-Democratic Alliance umnumzana Hanif Hussein uthi yonke ingxabangxoza esehlelweni lweziphepheli ibangelwa yilo ugatsha lweendaba zasekhaya.
I think the entire refugee and asylum system is failing in South Africa.
Ukwehluleka umsebenzi lenkohlakalo yezisebenzi zogatsha lwendawo zasekhaya sekwenze uhlelo lweziphepheli lwehluleke. Lokhu sekubangele ukuthi izinkulungwane zeziphepheli zingasayi ukuyadinga loba ukuyavuselela incwadi zokuphephela.
Are walking around in the country undocumented.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi usizi ukuthi basasebanenga beZimbabwe abalokhu besiza kwele South Africa bezodinga amadlelo aluhlaza, kodwa abagcina bezithola sekufanele bathole incwadi zokuphephela.
Babuya lapha bezodinga indlela zokuthi baziphilise nxa befika lapha eNingizimu Afrika bese beyadinga izincwadi zokuthi zibavumele bahlale okusemthethweni. Kutholakala ukuthi lezo zincwadi azikho, ama work permit, bese behamba ke besiya ke lapho okuthathwa khona izincwadi zeziphepheli esingama asylum document besebenzise njengama permit ukuthi bathole imisebenzi.
Kanti ugcinihlalo webandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wele South Africa, umnumzana Thustin Dlovu uthi zinenge inhlupho ezihlangana leziphepheli kwele South Africa.
Uthola ukuthi banabantwana, labantwana abakwazi ukuthola usizo kahle ezikolweni, ezibhedlela, esikhathini esiningi uma baya kulezo zikhungo, kulezo ndawo lezo, batshela ukuthi hayi asikwazi ukunisiza ngoba ningaphathanga imfanelo incwadi zakhona.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi uhlupho lwezokuphephela kwele South Africa alubangelwa ikuswelakala kwemithetho.
Sethola ukuthi uhulumeni angaba nemithetho eqondileyo kodwa umkhandlu wezangaphakathi kanokumafeza iyahluleka kahlehle ukuthi isebenze nabantu ngendlela efaneleyo, ngoba bona laba abantu okufuneka bayosizwa ngumkhandlu wezangaphakathi bayesaba nokuya nokulowo mkhandlu ngoba indlela abaphathwa ngayo nama befika lapho iyabahlukumeza. So abantu bokuza bahlukumezekile kakhulu.
Nyakenye ikomishini ezamalungelo kwele South Africa yathola ukuthi uhlupho olukhulu ukuthi kuthatha isikhathi eside abafuna ukuphephela laba bengakatholi impendulo yezicelo zabo. Banenge abathi ele South Africa ngelinye lamazwe amalutshwana alemithetho emihle kakhulu kwezokuphephela. Uhulumende uphakathi okwethula eminye imithetho yokungena lokuphuma elizweni. Lokhu kuza kwenza ihlelo esifana lolweziphephele lusebenze ngcono. Ubuningi babazodinga ukuphephela kwele South Africa sebudale uhlupho lodlakela lwezonophobia. Izalwane zakwele South Africa zethesa abokuza laba umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Mhlapho.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela. Kweze maphandleni namuhla izakhamizi zeGwanda South kazisemukeli imali yeZimbabwe nxa zithengisa izifuyo zazo ngoba zisithi kayisathengi lutho. Izakhamizi lezi sezithatha inhlawulo ngemali yeMelika leSouth Africa kuphela. Kubika u-Albert Ncube.
Laloba umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ephethe sithi imali yakuleli lamandla lapho kugqathaniswa ne-rand lakwele South Africa, izakhamizi emaphandleni aseyamukela imali yakuleli lapho zithengisa izifuyo ezivalisa inkomo kanye lembuzi. Embuthanweni wokuthengisa izifuyo okutshwe kuviki edlulileyo eshowayo eThakaliyawa, izakhamizi besala kwamukela imali yakuleli ngoba zisitha isathengi, zifuna irand laseSouth Africa kumbe idola laseMelika. Umnumzana Jairos Maupulo ngukhansila weThakaliyawa uthi ukubhidlika komnotho wakuleli sekudale ukuthi iningi lezakhamizi lithengise izifuyo ngemali yaphetsheya.
Bwendi njengoba ibhondi liyawa bali wisa daily, siyazama ukuthi sidingi foreign currency amarandi amapula iusa.
Umnumzana Kefias Fund osuke esigabeni semsendami uthi abezitolo sebedulisa impahla kakhulu lapho uthenga ngemali yakuleli kuthi intengo yabi phansi ngemali yaphetsheya okudala ukuthi labo bathengise izifuyo ngemali yakwamanye amazwe.
Impahla bathi bazifuna ngamarandi, manje thina sila marandi ngoba imali esiyisebenzisayo ngamabhondi, senziswa amabhondi so amarandi. Ma uthi ufuna ngebhondi bakutshela imali ephezulu, ozobe kutshela ukuthi i-10 kg ye-rice $90 kodwa ngerandi bathi 120. Price yangikhona ngani iyalingana imali yangikhona ngani kungcono.
Unkosikazi Lois Ndlovu, isakhamuzi eThakaliyawa, uthi kungani okuhle kwezulu sekudala ukutshabalala kwamadlelo njalo bathengisa inkomo belenjongo yokuthenga isikuba kodwa intengo yenkomo iphansi kakhulu.
Ukuthi sikwanise ukuqeda uduko lonke lento esikhandane lakho ufide isikuba sikhona sigcwele ukudla kukhona kodwa akuthengeki ngenxa yentengo yenkomo abasithengela ngayo.
Umnumzana Praise Moyo ePatani uthenga inkomo ethengisa.
Ungahamba ekobulawayo laphana kuya khona inkomo izifuyo zabo kuningi imbuzi lenkomo lezo ama-abattoirs wonke esiyibe sibathengiselayo bathenga ngekho cash uthi ubhadele. Ubhadala only 200 bond. Nxa imagine umuntu ebuya lerandi ulithethe ngaphi ngoba ngale kuthengiswa ngebond.
Abogatsha lwezokulima bekhangela kakhulu izifuyo sebekhuthaze izakhamizi kulesi sabelo ukuthi zithengise ezinye inkomo ngoba zilakho ukubulawa indlala. Bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 zilakho ukucuba lonyaka. Kusenjalo kolunye udaba, bajikelana inyoka ephilayo ekliniki esilibe kulandela ukukhishwa kwenyoka kwenye indlu yabongikazi. Umongikazi uQueen Mpofu uthi abaprofetha bathi bakhipha inyoka endlini yakhe balamanga luhlaza tshoko njalo bajonge ukungcolisa igama lakhe.
Namanje baphuma la inyoka. Inyoka lena ngayi la ilandelisisa ngenxa lazadinga lamazinyo. Kwakungiyeza enyeke ihambuma ngomuntu siyafika laphana. Bathi wena ngohlala endlizani ukhothe 3 ngathi yini. Bathi siwabulala inyoka eziyi-2 ngathi yini. Abele information yonke ngani. Okubuhlungu ukuthi ibizo lami lingelithi.
Sixhumane lo mprofethi uMehluli Moyo yena othe kanisuye umprofethi weze njalo lesiphiwo sokulwisana lobuthakathi.
So lathi le nyoka elisithathu yaphuma khona lapha endlini kanye nalonesi kodwa kulagamela phuma ukuthi unesi lo ngeyakhe le nyoka. Lokhu yikho osokumangalisa ukuthi kwesinye isikhathi sesisizwa abantu bethi hey lo mprofethi inyoka wabuya nayo kumbe kanjani. Hayi andawo ngendawo yokufika izinyoka. Mina umsebenzi wami wokukhipha into ezihlupha abantu lanxa bazithole kuyini ekuhlupha zakhipha lokhu mazisafisa ukuthi iklinika leyo ihlale kahle abasibize sikhiphe bonke ontokoloji abakhona abahluphayo.
Ekliniki esiliko yavalwa kumaviki amabili adlulileyo omongi bekhala ngokuthi ababuqothi ubuthongo ngoba bedlengulwa ngontokoloji siphinde yavulwa njalo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tshala ezansi singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mayor wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini.
Ya amagetsi ayahamba now and then of which into le ngibona ngani liyasi-affecta thina njenge-tourist town. Into eziningi zenzakala online ama-bookings, so kungacishwa amagetsi kuya-affecta ama-operations ama-tour operators especially ababhukayo nandani. So hayi kuyasi-affecta kakhulu ba njalo thina njenge-municipality kungacishwa amagetsi ama-pumps ethu asayenelisi ukuthi epampa manje. So kuza affecta kakhulu.
Manje akula mizamo eliyenzayo na ukukhulumisana lohulumende ukuthi njenge dolobho elilethela ilizwe imali nge tourism ali angayavali kakhulu amanzi lamagetsi.
Ya imizamo ikhona ezakalayo. Sizama ukuthi sibayengeze sizwe ukuthi bangasiphathisa njani ngodubo lolo. Njalo lathi siyazama njenge municipality asozisikhale nje sihlezi. Sifuna ukudinga nje esibona ngani kungaba ngama short term solutions. Sisaphesiwa indlela zokudinga i long term solutions. Issue like going green, ukufaka ama solar powered pumps. I think ngasincedisa ukuthi ni sikwanise ukwenelisa ukuthi sinike abantu amanzi lapho abafuna khona ngesikhathi abafuna.
Ye, manje ungathini ngokuphanjaniswa ngakhona oko esikhulume ngakho ukuvalwa kwamanzi lokucithwa kwamagetsi? Bakhona yini abavela kwamanye amazwe asebehluleke ukuthi babuye, kumbe abanye abasuke masinya bebalekela khona?
Hayi, lapho bengakezwa. Bengakezwa lokho kufuna abe tourism beziphendulela direct. Mina ikakhulu ngigxila ku-service delivery ku-local governance.
Manje idolobho le-Victoria Falls siyabona ukubana ngelinye elikhulayo nxa sikhangele inani labantu. Lizaqhela lisiya ngapi leli dolobho kwelizayo, kumbe nje kwathesi nxa sikhangele ukuthi bakhona ababefuna ukwakha?
Ye, idolobho le-Falls ngingathi khona umhlabathi wethu umusumlutshwana kakhulu, kodwa inani labantu lokho liqhela lisiya lisanda. Kodwa wona umhlabathi awuqheli. Ungakhangela ngentshonalanga yedolobho kule national park, uye ngezansi kwangkhona ngathi south kule i-forest commission, ubusubuya to the north i-boundary, i-border lo i-Zambia le-Zimbabwe. So engingathi khona i-land yethu imlutshwana kakhulu ukuthi ayisayenelisi ukuthi sifanise ukuthi sinike wonke umuntu indawo zokuhlala. But kungenani imizamo ikhona ukuthi sikhulumisane lohulumende central government, si-applyele ezinye izindawo esibona ngani ziseduze, ukwenzela ukuthi sienelise ukuthi lathi siphungule i-waiting list yethu. So lokho sizakwenza, sizasebenza katalalala sisebenzisana nehulumende enenye bengasiphathisa.
Loke bekungumeya wedolobho le-Victoria Falls, umnumzana Somvelo Dlamini, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, lilale.
Siyabonga Chris. Singene kwezemidlalo. Lanxa iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-Egypt nge-1-0 emdlalweni we-Africa Cup of Nations izolo, abanye bathi leli qembu lisalalo ithuba lokudlulela phambili. Kodwa okwethusayo ukuthi iqembu le-Uganda lona elizadlala leZimbabwe ngeviki ezayo linqobe le-DRC nge-2-0 namuhla. Sixoxele umsekeli weqembu leZimbabwe Warriors u-Ernest Goneso.
Uyizitshunile ajabona khona njengolokhuzeni uthiwa mani undoda lo usala. Usala was reduced just an ordinary lokhuzeni, ordinary player, ngoba initially bemakungabantu abangu-2 but he realized ukuthi khona one guy ebekwanisa ukuthi khona amlokhuzi amumake, and really yikho kutshintshe khona ilokhuzeni i-game plan e-Egypt khona banothi khona usala was marked out. It forced Egypt ukuthi khona bezame ezinye indlela, but indlela zakhona lathi we equal to the task because we could play the ball around in a competence. Considering khona abafana bethu vilezikhwameni phela sihlezi vela sibabhadalisha, but yendlela abathume ngakhona abashunile sibili lokhana ukuthi Egypt ngendlela ababhadalwa ngayo nemali ekhona ngale. I mean, I was impressed in my personal.
Kodwa singathi iZimbabwe isalethuba yini nxa sikhangela ukubana iUganda iyo esihlezi esiqongweni namuhla ngemva kokunqoba iDRC ilandelwa iEgypt echaye iZimbabwe izolo?
No, ithuba likhona. If Uganda did it good DRC, what can stop us that? What can I say? The group is still open. You can never get a caravan, what's corner in Amova, each long the Liki Arasianti. A Rufana, you need a young caravan, the what's corner Tina, Singamotua, each new one.
Ernest Goneso, Guanele, Lilane.